Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku studio 7 ngolwesithathu mhlaka 21 kumfumfu 2020 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje.
We've heard a lot of cases of abantu abuya bezo reporter kithi besisho ukuthi bona bathe bona yeke baba attend ngoba bafuna imali engaka phambilini before beba attend. Lapha ngikhuluma ngabantu abahlazi ababe beludinga usizo like ngendlela ephezulu.
Abo manyana wesadaki bathi kuqakathekile ukuthi abokuza abasemazweni achiyeneyo bafakwe labo kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19.
Siyafakaza ukuthi amalunga ethu ayiqalile ukuthola imali cushioning fund izolontambama i-600 RTGS, kuyinto emukelekayo, kodwa ke siloke sikhala ukuthi imali le incane, abantu bebedubeka bethwele nzima, okutshengisela ukuthi ke imali le ayisozidala umahluko ongakanani.
Abanye abaphila ngokuthengisa kobulawayo bathi sebeqalisile ukuthola imali yokubaphathisa abayithenjiswa nguhulumende ekuqaleni kohlelo lokuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Kubikwa kuza kuba lokudonselana okukhulu emithethwandaba alubana ele South Africa lithe lavuma isicelo seZimbabwe esokubuyisela ekhaya ababeyiziphathamandla zikahulumende kamugabe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe umuntu oyedwa kogodlwayo eMatabeleland South izolo ngomkhuhlane we-COVID-19. Lokho kukhuphule inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumakhulu edlula amabili 233. Asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili 8,187. Asebesilile bona bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,692. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili lamachumi edlula ayisithupha 262. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo uhlasele abantu abangu 1,664,212 njalo wabulala inkulungwane ezingamajumi edlula amane 40,222. Emhlabeni jikelele usuhlasele izigidi ezingamachumi edlula amane 40,886,174 njalo wabulala abedlula isigidi 1,126,379 ngokutsho kwabe Johns Hopkins University. Kusenjalo inhlanganiso yamazwe angezansi kwe-Afrika e-SADC ithi kuqakathekile ukuthi abokuza abasemazweni achiyeneyo bengachiywa phandle kunhlelo zempilakahle ezikhangelane lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Kubika uMartin Ngwenya eseHabroni kwele Botswana.
Ekhuluma ngolwesibili eHabroni kwele Botswana ekusunguleni kohlelo lwabokuza abasemazweni achiyeneyo olwe International Organization for Migration Continental Strategy onobala jikelelo manyano weSADC unkosikazi Stegomena Lawrence Tex uthi akula muntu omele achiwe phandle kunhlelo zokulisana le-COVID-19.
It is heartwarming to note that the continental strategy on migration in Africa
Kuyajabulisa ukunanzelela ukuthi iAfrika iqakathekisa inhlelo zempila kahle kulabo abahamba phakathi kwamazwe ikakhulu ngesikhathi se-COVID-19. Njalo uma sikhangele injongo yethu ukuthi kumele wonke umuntu athole impila kahle kugoqela abo kuza.
Amazwe amaningi akhangele kakhulu izalwane zawo ikakhulu ngesikhathi se-COVID-19 lapho okufana lokudla kanye lezinye inhlelo ezokuzama ukuthi impilo ibe lula zincitshwa abokuza. Umnumzana Stanley Ncube ohlala eHebron uthi ukuthiya phandle abokuza kulakho ukubuyisela emuva inhlelo zokulwisana le-COVID-19.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi ama-immigrants lawo afakwe kwinhlelo zempila kahle. Ba esokubonayo ukuthi amazwe amaningi akhangela kakhulu izizalwane zabo bekhohlwe ngabantu abavela phandle ama-immigrants. Lokho kulakho ukubuyisela emuva inhlelo zokulwisana i-COVID-19.
Unkosikazi Nobuhle Ajithi ophathisa kakhulu abokuza kwele South Africa uthi umkhuhlane we-COVID-19 awulabandlululo ngakho abantu bonke kumele baphathiswe.
We've heard a lot of cases of abantu abuya bezo reporta kithi besisho ukuthi bona bathe bona yeke baba-attenda ngoba bafuna imali engaka phambilini before beba-attenda. Lapha ngikhuluma ngabantu ababeludinga usizo like ngendlela ephezulu. Abanye ngabajikiswa bephethwe yiso lesi sifo lesese-corona, like you need to pay imali engange-5,000 as consultation fee kuma-government hospitals simply ngoba kuthiwa wena ubuya phandle.
Kusenjalo inhlanganiso ebona ukuphathisa ngesikhathi zobunzima eye-Red Cross Society iphendukise abanye abeZimbabwe lamuhla abakade befike emahofisini abo eHabroni bedinga usizo lokudla. Lokhu kulandela imibiko ephume endaweni esitshiyeneyo esithi inhlanganiso le izabe isipha ukudla kwabokuza phakathi kwangolwesibili langolwesithathu. Isikhulumi se-Red Cross eHabroni unkosikazi Chanana Ntsomeng uthi abalahlelo lokupha ukudla okwakhathesi.
We are aware that there's a message circulating on various social media platforms.
Asiyakwazi ukuthi kulombiko obhotabhotayo ukuthi sinikeza ukudla kwabokuza bekugcwele abantu emahofisini ethu. Asifisa ukutshela uZulu ukuthi umbiko lo awuphumi ku-Red Cross Society.
We wish to inform the public that the message does not originate from Botswana Red Cross Society.
Iningi labeZimbabwe kweleBotswana abakaphumi ebunzimeni obudalwe kuqhamuka kwe-COVID-19 ngoba impilo ingakabuyeli ezingeni lakuqala. Abanye belokhu besilela lokufana lokudla ngoba bengenelisanga ukuphindela emsebenzini. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Abanye abaphila ngokuthengisa kobulawayo bathi sebeqalisile ukuthola imali yokubaphathisa abayithenjiswa nguhulumende ekuqaleni kohlelo lokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kodwa bakhala ngokuthi imali le isigugudekile kakhulu njalo ayisenelisi ukubasiza ngalutho ngenxa yokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Bese kuzinyanga eziyisikhombisa abaphila ngokuthengisa behleli ezindlini bengasebenzi ngesikhathi sohlelo lukahulumende olwe-COVID-19 lockdown. Ekuqaliseni kwe-lockdown ngombimbitho, uhulumende wabathembisa ukuthi uzabancedisa ngemali yokuziphilisa kodwa bebengakayitholi. Iningi labakobulawayo lize laqala ukuyithola izolo. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi webulawayo Vendors and Traders Association, uthi lanxa besamukela ngenjabulo ilimali okudanisayo ukuthi ayisancedi kangako.
Siyafakaza ukuthi amalunga ethu ayiqalile ukuthola imali cushioning fund izolo ntambama i-600 RTGS. Kuyinto emukelekayo kodwa ke siloke sikhala ukuthi imali le encane abantu bebedubeka bethwele nzima okutshengisela ukuthi ke imali le ayisozidala umahluko ongakanani. Ngabe uhulumende uyakhuphula bijani imali le ukuthi abantu bathole ukuphila nje bengathengisa inyanga zonke lezi bephila kanzima. So uhulumende siyamkhuthaza ukuthi ngabe uyayikhangela le mali idala umahluko.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, omunye wabaphila ngokuthengisa, uthi bebekhangelele okungcono kulaba kutholileyo.
Hayi, khona siyayibongela imizamo ye-government ukuthi izama ukukhushina ama informal traders sibili kodwa ke siyacela ukuthi ngabe kuthiwa bazama ukuthi babe serious mbijana ngoba ayi 600 yona ngokwayo vele kayithengi lutho angelela ukuthi ngabe igovernment lathi yasipha imali ezibambekayo kwenzela ukuthi siboost ama-business ethu njengoba lathi si-affectwe i-lockdown nje njengabo bonke abantu even abaku-formal sector so siyacela ukuthi ngabe iyayenza eminye imizamo sibili ukuthi abantu bethole imali ezingcono ezizaboost ama-business.
Unkosikazi Madade Ndlovu olilunga leBulawayo Vendors and Traders Association ugcizelela ukuba ngempela sebeyitholile imali efakwe nguhulumende.
Sesiyibonile ingeni yi-600 RTGS. At least esakuvukelayo sesikubonile ngoba savuke ekuseni sisiyalayini emhlahlandlela. Hhayi, siyabonga ukuthi imali engenileyo naleyi 600 RTGS, but amboni ukuthi izancedane. Ukuncedo lwakhona mina angisaluboni ngoba into ziqansile, ziyakhwela, into ziyadula kakhulu ukuthi vele uyazibuza bevele sesingasayikhangeleli sengasayikhangelelanga ngoba bese sikhohliwe la ngokukhwela kwezibona babevele bethe izafika ngesikhathi sesiyana i-lockdown iqalisa usesesajaye vele akula muntu ongathi utshengisele ukujabula ukuthi imali yani isingenile.
Unkosikazi Melissa Sithole omunye wabathengisayo uthi uhulumende ubemele enze ngcono kulalokhu.
Inyanga zonke lezi sihlezi ezindlini besikhangelele ukuthi uhulumende asinakekele kuhle njengalokhu ebesikubona kwamanye amazwe. Lokhu kithi ngathi yinhlamba ngendlela izinto ezikhwele ngayo ezitolo kanye lamanzi namagetsi ngapha le ndawo ezinye esasisebenzela kizo azisafani lakudala. Yonke into itshintshile.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo okhangele ezabesifazane lamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni yehlule ngoba ucingo lwakhe belungaphendulwa. Kodwa umphathi ntambo wezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima wazise iStudio 7 ukuthi uhulumende kaqali ukuphathisa abaphila ngokuthengisa njalo baphakathi kokuxoxisana lenhlanganiso ezimele amalungelo abo mayelana lokukhangelisisa imali abayitholiswayo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Induna uNhlanhla Yamangwe Ndiweni uthi bazasuswa abantu ababelwa umhlabathi nguhulumende duzane lentaba zinduna lapho okulamathambo ezinduna ezabulawa zisetheswa icala lokuzama ukugcoba enye inkosi umzilikazi engasabonakali. UNdiweni uthi intaba le iligugu likamthwakazi ngakho akumelanga ithintwe muntu. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Sizabe sicela khona phana esigodlweni kubaba zonke ukuthi ha intaba zinduna layo ayiqhele ancitsha umdladla alingolimqoko umhlabathi waze watshona umuntu omdala. Yikho ke intaba zinduna layo ilamalungelo ukuthi ithi qhuzu ichede kwenza ukuthi abantu abanye bangene phakathi. Sibe ngabantu nje siphile njalo.
Ye, owenza mbuze lokhu ukuthi kulabanye abantu abasebehlaliswa nduna tuzane lentaba intaba zinduna. Lapho wena wacina usithi lokho kwenzakalayo ayisikho. Akusitshele kancane ngakhona kusibili ukuthi ukuhamba njani.
Laphana baba Dube Mthembu baba. Intaba yethu intaba yesizwe samaNdebeleni. Nxa ulo hulumende olungileyo uyayigomboloza intaba enjalo kungabe lo muntu osondela entabeni leyo phose udlule i-1 kilometer nxa ugomboloza nje uhamba ulandela round.
Mm-hmm.
Betshengisa inhlonipho ukuthi hayi lapha indawo le izinzile and lakho labo abaphatha amasiko bangene phakathi benze amasiko balungise kahle. Manje sibone nje uhlazo ukuthi how imguza lokhu ingenisa abantu khonaphana lami ngakhwaza ngathi hayi le yintaba yethu asoze lenze khonokhu lakho ngakhupha izincwadi ukutshela bonke laba bantu abasondeleyo ukuthi hayi isikhathi sizafika sizalichedisa. Kukini uthi lizakhetha izimali zenu, lamandla enu, lisakha khona phana, lisazi ukuthi kwelinye ilanga udladla uzafika, lama bulldozers athintithe konke nje. Lelo langa lizafika. Sesilungisele kahle, sathola inkantoni elungileyo, sathola ujaji olungileyo, izavela leyo ndaba. Yikho ke ngakhuluma njalo ngisithi lami ngothi ngifake umzila phansi, kwenza ukuthi kusasa bangakhulumi ukuthi khawu mdladla azangikhulume. Ngiyakhuluma kathesi. Kimi ngikhuluma ngamagama ajileyo ngoba ngilomlando baba Dube. Ngilomlando omkhulu othi Ndweni, wena ulaphana entaba zinduna, umsebenzi wakho kwakungumsebenzi ukuthi uvikele intaba yethu. Ngumuntu ovela khona le Felabusi okhuluma lokhu. Ngumuntu ovela khona le Bhinga okhuluma lokhu. Ngumuntu ovela Tsholotsha okhuluma lokhu. Ngumuntu ovela Lupane okhuluma lokhu. Ngumuntu ovela Gwanda okhuluma lokhu. Uthi yintaba yethu.
So intaba kumele ivikele.
Ivikele tu. Noma kanjani ivikele. Lapho kumele bakwazi laba abazama ukucabanga ebusuku uthi noma bezama ukungenisa umuntu ngenye indlela, bakunanzilele ukuthi hayi yize nje kuphela.
Ye, so ke sibone sibamba kunye ke futhi okungani kuyatshisa kancane. Siyabona ukuthi amasiko esintu asedilika, asebhindlika sibili. Endaweni eziningi, pho alungiswa njani? Njengezimfeni, kumbe kuthi sokubuya i-COVID le, abantu abasakhawulana. Abantu basebekhawulana ezimfeni, begida, kusenziwa kwini ndoda? Ukuthi abantu benze kuthi.
Baba Dube, hayi, hayi, mntu omdala.
Nafunda.
Okunye baba, mele thina sizitshaye lathi. Njengoba la umuntu omdala uyakhuluma ukuthi hayi isiko nyalazi, sasisenza lokho kwakunxele. Sonke mele sizitshaye, esikwazi mathupha ukuthi isiko lethu lithini. Kwakumele ukuthi siyiqondise indaba leyo. Kodwa singaqalisa ngokuthi indaba yethu khathesi manje mele ingene ezikolweni. Ezikolweni from primary, secondary, indawo yonke. Siqalise ukufundisa okwethu okomdabuko izinto zonke. Lakho nxa ngiphosisa nje ngithi nxa ingena esikoleni esithize, kungaba kahle ukuthi abantwana laba esikoleni lesi esisendaweni yami entaba zinduna bazazi izithakazelo zami ukuthi nangu umdladla ulomophikela, nangu umputhi amahlathi, nangu ubani bani. Isiko labo, ilifa labo, isintu sabo. Ungangena khona le kwaZulu kumbe kwaXhosa kumbe ngapi ngapi, le into yimvelo bayenza nje mahlayana. Ubona abantu noma udibana labo eJoburg bagiya ngakho.
Lo yinduna uMnumzana Nhlanhla Mangwendiweni obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni yeFacebook kukhasile VOA Ndebele. Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 kanye lemizamo kahulumende weZimbabwe eyokubopha ababengabaphathi ntambo bakahulumende weZANU-PF phansi kukaMgabe abagoqela uMnumzana Sevia Kasukuwere, uJonathan Moyo, uWalter Mzembi labanye. Ingcwethi kwezenotho lezicubungula ezombusazwe zithi nxa eleSouth Africa lingavuma isicelo seZimbabwe esokubuyisela ekhaya abathile ababengabaphathi ntambo kuhulumende kaMnumzana Robert Mugabe, kuzadala ukudonselana okukhulu emithethwandaba phakathi kwabafunekayo laba lohulumende. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ekwele South Africa.
Ingcitshi zithi South Africa yenelisa ukwemukela isicelo seZimbabwe lesi sokubuyisela ekhaya ngenkani ababengabaphathi ntambo laba okuthiwa bashiya bedale amacala. Ngokutsho kwegqwetha lezamalungelo oluntu uMnumzana Zibusiso Ncube, asikho isivumelwano se-extradition treaty phakathi kwe-South Africa leZimbabwe esingenza ukuthi labo abadale amacala babotshwe babuyiselwe emuva uyathonisiswa. Kodwa uthi lokhu akwenqabeli South Africa ukwemukela isicelo seZimbabwe.
The request will go.
Lesi sicelo siza kuya kuhulumende weSouth Africa. Engasamukela sesisiya emthethwandaba sekusiyaphikiswana ngobufakazi.
Judicial issue.
Iviyo lezabatshutshisi eZimbabwe, iNational Prosecuting Authority, selibhalele iSouth Africa licela ukuthi kubuyiselwe emuva ababengabaphathi ntambo uMnumzana Xavier Kasukwere, Walter Mzembe, loPatrick Joao ukuze bayithonisiswa eZimbabwe ngamacala abadala besase iziphathamandla zikahulumende. Umelwe Zimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamazeribi, yena ongathandanga ukuveza ukuthi lesi sicelo sesidluliselwe yini kuhulumende weSouth Africa lobahaji, uthi yebo kayikho i-extradition treaty kodwa ukhona umunye umthetho ongasetshenziswa endabeni ezinjalo.
Zimbabwe neSouth Africa bane chibvumirano chinonzi
amazwela omabili alesivumelane se-mutual legal assistance lapho ancedisana khona ukubamba labo abayabe badale amacala eZimbabwe.
Kana kuti ibatsire South Africa ibatsire Zimbabwe kubata munhu anenge akapara mhosva kuZimbabwe.
Kodwa kumnumzana Ncube uthi lomthetho awungeke usetshenziswe ukubuyisela abathathu laba emuva ngoba ngokuhlolisisa lokuthola ubufakazi hathi ukubuyisela labo abafunekayo emuva. Uncube uthi ukuze lesi sicelo sipheleliswe kuzafuze sethulwe ngumthethwandaba, kanti abathintekayo laba balakho ukuphikisana laso kuze kuyefikiswana emthethwandaba wesisekelo sombuso. Omunye wabafunwa nguhulumende weZimbabwe laba uMnumzana Walter Mzembe uthi kusobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ubafunela ukuthi baphikisana le ndlela enza ngayo izinto hathi ngoba kunamacala abadalayo.
The Republic of South Africa should not be intimidated.
Uhulumende weSouth Africa akufuzanga avume ukwethuselwa yilabo abaqhuba umbuso kantando kayiphikiswa.
A country that sponsors 7 million immigrants all over the world cannot be considered safe.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Zenzomoyo uthi akaboni ukuthi lesi sicelo siza kwemukelwa.
Kusobala ukuthi laba bantu babizwa nje ukuthi babuyiselwe eZimbabwe, hayi ukuthi bayebhekana lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa nje kuphela. Babafuna ukuthi bayebhekana lamacala, babafake amacala awezombangazwe ipolitics. Kusenziwa ukuthi laba abathathu lokho bekuqhubeka ukukhuluma kabi ngebandla lezanu PF.
Umoyo uthi nxa singemukelwa lesi sicelo sizafaka isithunzi sikahulumende weSouth Africa engozini.
Mabengabiselwa ngale bafike betheswa amacala ezombangazwe, ilizwe leSouth Africa lizabhekwa kubi within i region lasemhlabeni wonke jikelele ukuthi lilizwe elincedisa ilizwe laseZimbabwe ukuthi lincindezele isizalwane zalelo lizwe. So iSouth Africa iyabe ibelesandla ekuncediseni ukuthi ilizwe leZimbabwe lincindizele izizalwane zabo.
UMnumzana Lunga Nqengelele oyisikhulumeli sikamphathi ntambo ogatsha lwendaba zobudlelwane beSouth Africa lamanye amazwe udaba lokuthi kulalesi sicelo bagcine kuzwa ngalo kumaphephandaba. UMongameli Mnangagwa osephumele egcekene sithi ufuna ababengabaphathi ntambo laba babuyiselwe ekhaya bezojeziswa ngoba besebenza lezitha zelizwe. IZimbabwe ike yazama ukubuyisela ekhaya ngenkani abathathu laba isebenzisa iviyo le-International Criminal Police, Interpol, kodwa umkhokheli wamapholisa uMnumzana Godwin Mathanga uthi lokhu kwehlula. Abanye abake bazanywa ukubuyiselwa emuva nguMnumzana James Makamba noMnumzana Muthuma Mawele, kodwa lakho kwehlula. Kudaba lukaMnumzana Mawele, uhulumende kwathiwa ethule bufakazi bokuthi wakhupha imali elizweni ngokungekho emthethweni, kodwa behlula lobo bufakazi. Ngo-2010 amapholisa eZimbabwe naweSouth Africa aphanana izibotshwa ngokungekho emthethweni, lolo daba lwaze lwafika emthethwandaba. Omunye walabo uMnumzana Witness Mandela wakangadwa ngamapolisa wafa kwathi umnumzana Pritchard Chumba wanyamalala. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapo.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka Ncwabakazi 18 lonyaka, uMongameli Ibrahim Boubacar Keita wele Mali ugenqulwe embusweni ngabebutho lakulelo lizwe okusolwe ngabaningi emhlabeni jikelele. Elemelika lihlelamisa inhlelo zalo zonke zokuncedisa lelo lizwe kwezomvikela. Inhlanganiso yomanyano wokusebenzelana kwezenotho wamazwe angentshonalanga kwizwekazi labensundu owe-Economic Community of West African States, i-ECOWAS, lawo uhle waxotsha elemali ukuba lilunga lalumanyano, lafakelwa izijeziso zenotho eziza kutshwa lapho sokubunjwe uhulumende wabantu makhaza abangasibo bebutho ozabe ephethe intambo zombuso anduba kuqhutshwe ukhetho kulelo lizwe. Ekupheleni kwenyanga edluleyo ekampandula, uBanda owake waba yisiphathamandla sebutho uretired colonel ukhethwe ukuba akhokhele elemali okwesikhatshana. Ucolonel Assimi Keita owakhokhela umvukela ogenqule umbuso obukhona ukhethwe ukuba ngumsekeli kamongameli. Owake waba ngumphathintambo wezobudlelwano bemali lamanye amazwe u-ambassador Mokhtar Owen nguye okhethwe ukuba yinhloko kahulumende. Limkokheli iphiwe umthwalo wokuphatha intambo zombuso okomnyaka lengxenye 18 months okuzakhokhelela ekuthini kuqhutshwe ukhetho lokuvotela uhulumende wentando kaZulu. Mhlaka Mfumfu 5, uMongameli Bandwa osaphethwe leso sikhundla uhle wakhetha idale lakhe labaphathintambo okulapho umanyano we-ECOWAS wahle wakhipha izijeziso zenotho ebezetheswe elemali. Elemelika libona ukubunjwa kukahulumende ozabe isaphethe intambo zombuso njengenyathelo elihle lakuqala lokubuyisela umbuso wentando kaZulu kulandelwa isisekelo sombuso salelo lizwe. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Morgan Ortagus, uthi sikhuthaza uhulumende osaphethe intambo zombuso ukuthi agcwalise izithembiso azenzayo kumanyano owe-Economic Community of West African States, ikakhulu esokuqhuba ukhetho phakathi komnyaka lengxenye ku-18 months. Uqhubeke wathi kuqakathekile njalo ukuthi uhulumende afeze izithembiso azenza kuZulu waseMali ezokuqinisa umbuso wentando kaZulu, ukuqeda inhlupho zenkohlakalo, ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho ukuze luqhutshwe ngokukhululekileyo, kanye lokulandela iziqondiso zesivumelwano sokuletha ukuthula kwelemali ese-2015 Agreement for Peace and Reconciliation. Umeli welemelika emhlanganweni yomanyano wamazwe omhlaba, u-US Ambassador to the United States, uKelly Craft, ugcizelele ukuthi elemelika kalisoze lamukele uhulumende webutho ukuthi abe nguye obusa endaweni zonke zelizwe ukuphuza kokuqhutshwa kokhetho loba ukuqhutshwa kokhetho oluyabe lungahlelwanga kuhle lokuqilibezela lokuncindezelwa kwelungelo loluntu. Ukhetho kumele lugoqele wonke umuntu walelo lizwe, okubalisa ukuphatheka ngokugcweleyo kwabesifazana abasakhulayo abayiziphepheli kulelo lizwe lazo zonke inhlangothi zempilo. Elemelika lithi limandawonye loZulu jikelele welemali ngalesi sikhathi, kungakho selibeke eceleni izigidi ezingamachumi edlula amahlanu $54 million yoncedo lokuphathisa abantu makhaza bemali enhlelweni ezinjengokuthi abalambayo bethole ukudla lakwezempilakahle. U-Otages uthi njalo, thina siyakholwa ukuthi imali elombuso okhululekileyo elokuzinza iqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni komhlubulo weSahel region. Njengomngane omkhulu welemali okweminyaka edlula amachumi ayisithupha, iMelika izasebenza gadalala ukubona ukuthi izimiso zonke zalelo lizwe ziyaphumelela. Khathesi sokuyisikhathi sokuthi abantu bemali bamanyane ukwakha ikusasa engcono njalo ethuthukileyo.
lo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwanele Mthwakazi, le olivalelisayo ngontungamilinkumo.